ihlanganisa likababunkomo le iza nesikhathi esiqakathekile kakhulu empilweni zabantu kakhulu elizweni lethu eZimbabwe, njengoba ngathi sabantu beqala kulo dubo olukhulu kangaka. Onkomo bahamba belokhu bengazange bebone inhlalakahle benziwa abayilwelayo nokukhululeka kwabantu bakibo. So kulilanga liqakathekileyo kakhulu sikhumbula unkomo ngalesi sikhathi esinjengalesi, ikakhulu abantu bephakathi kodubo olunjengalolu angani ilizwe isesele phakathi kubunzima kakhulu, sibesiphakathi kwabo ikakhulu sithuma embusweni lo obukhona lo mbuso wabo mgazi.
Yes, singathi abantu abaningi bakhonona sibili bathi okwalwelwa nguJoshua Mkabo wonyongolo Nkomo ayisikho khonokho okwenzakala kule Zimbabwe, ungathi nakhonokho.
Unkomo wahamba sibili eyindoda engathi enhliziyo yakhe sibili kalalanga kuhle unkomo ngesikhathi, ngoba ngesikhathi laphana wayephuma phakathi kobunzima kakhulu, ubunzima owahlanganisa isikhathi esibile sanesandlulayo sokubulawa kwabantu kwaze kubuya futhi isikhathi senisana esho ukuthi unkomo waze wagcina senimeni ukuthi abantu babebangene kwi-unity babengafuni labana abantu, kodwa unkomo walwisa kakhulu waze wakuthola khonokho kwaba nokuthulela izweni ngokunye kwakhona. Kodwa inhlalakahle yabantu ufe engayibonanga unkomo, nakathi sinje kuqiniswe ngumuntu okuthi lalapho alalele khona abantu silomlando ukuthi sigcwalise khonokho yibo unkomo abakulwelayo.
Ye, sizwa abanye abantu besithi ngakwenziwa usuku lolu lube yilokho okuthiwa yi-National Holiday. Kube likhefu sibili eliqakathekileyo, wena ukuthatha njani khona?
Mina ngithi abantu laba beZimbabwe kwesinye isikhathi bayaphambanisa, ngoba bathatha unkomo umuntu ohloniphe unkomo sesikhulumiso bonke abantu unkomo ufaza Zimbabwe lwana, aso muntu omncane lwana umuntu kihle, uye umuntu kuthiwa walwela ukukhula ilizwe leli, uye wakhokelayo. Ngiyamangala bathatha omgqabeli abasebebanike ilanga lokuthi i-birthday kamgqabeli ilanga le-holiday. Umuntu ome into yokuqala emele iqashonise ilanga unkomo alala ngalo, ilanga unkomo alala ngayo, lileli mele libe yisuku lokuthi abantu bayaphumula kube yi-holiday, kube yisikhumbuzo esikhulu kakhulu ukuthi unkomo njengomuntu omdala, umuntu owalwela ukuthi akhule elizwe lele ahlonitshwe ngaye, hayi khona ukuthi i-birthday yabo mgqabeli kuza ngemuva lokho kuye. Lokhu
kuvinjwa kuyini ukuthi kwenziwe khonokho baba Khawusi?
Kuvinjwa ngobandlululo okukhona olwalusenziwa ngesikhathi sabomgqabe, yileqiniso kathesi umnankabo uza kwamukela khona kwakunanzelele, yileqiniso uza kuqondisa, ngoba kathesi ngikhuluma nginje nje akuyakunanzelela umhlangano lo bekhona lo wezinduna ehlangane ezinduna besithi hhayi akukhulunywe sini, upresident uyavuma ukuthi kukhulunyiswane nabantu, sengeda abantu ekhulumisana nabo ngodaba lokugrawundi. Kunjalo kuthithi akunenziwa khonoko kulungisa udaba lokugrawundi, lenzelanga unkomalala ngalo leli limele lihlonitshwe kube yilanga sinabantu abalukhangelayo balihloniphe ilanga libe yilanga elikhulu kakhulu empilweni zabantu.